isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje. Owaye ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Icabinet le isengisa ukuthi ke umnangagwa uthathele lapho kuthiye khona umgqalo.
Namuhla eZimbabwe limanyene lamanye amazwe ngelanga lokunanza ukulwisana nokumemetheka kwegcikane le-HIV. Umongameli Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizinisi bamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ngobuningi babo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Iziphathamandla ze-immigration kwele Botswana zibikwa zinikele obengumsekeli kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ezandleni zebutho leZimbabwe emngceleni wePlumtree namuhla. Sikhuluma nje uMphoko ubikwa esezandleni zebutho.
Lokhu kuvezwe ngobe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ebhala enkundleni yeTwitter kumizuzo esanda kwedlula. Umoyo ukusolile kakhulu lokho esithi kuyamangalisa ukuthi umnumzana Mphoko sebotshiwe yena umongameli Mnangagwa wayethe engaphenduka kasoze abotshwe. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asechothoze idale elitsha elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama esithi lilabantu abavele babekhona phansi kombuso kamongameli Mugabe esesangumongameli ngakho akulanguquko abangayiletha elizweni. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube lichothoze ukukhethwa kwenkokheli zebutho ezibalisa umnumzana Parents Shiri kanye lomnumzana Sibusiso Moyo onguye owethula umbiko wokuthi ibutho selihlalise phansi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kumaviki amabili edluleyo. Lichothoze njalo kuba khona kukamnumzana Lazarus Dokora kuleli dale lisithi nguye obangele ukubhidlika kwezemfundo. Asizweni ingxoxo lomnumzana Bednego Bebe umqoqo wenhlelo kubandla le-MDCT ngaleli dale.
Abantu beZimbabwe sebezaba lelithuba lokuthi bazibonele ukuthi nxa babecabanga ukuthi umgqalo uphumile izinto sezizabuyela endaweni engizayo. Kufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Icabinet le isengisa ukuthi ke umnangagwa uthathele lapho kuthiye khona umgqalo. Umgqabe ungakhohlwa ukuthi sithandekile ubevele esenza izinto zakhe ngohlobo lwezana. Ngiza kunika-ke mina imizekeliso eminingi ethengisa ukuthi uthathele khonapho lapho kuthiwa umgqabe. Bona bana abantu ababekhona ababevele bengabakamgqabe kodwa-ke khathesi sebengabeke kuthiwa yiNacoste. Ubamisele bonke bona abantu okuthiwa ngabela. Phakathi kwama-ministers angu-20 kulabo mama abathathu kuphela. Kuyasisa konkani ukuthi sekuyele khona bana lapha kulo mkhathi. Okwenzakalayo nje kuphela ukuthi lapha sifike sangeniswa entweni abantu beZimbabwe bonke bangeniswa entweni yezanu ngenxa yokuthi vele abantu kade bezonda umgqabi kangaka basebethi hayi izanu siyayizonda ngokuphuma kwamgqabi izanu. Izanu kayikaphumi lokhu isaqhatha.
Kodwa abanye bengathi laba ngabavele sebela lokho kuthiwa iexperience, abevele bebesebenza bekuzaba lula yini ukuqhatsha abantu abatsha abangakwaziyo umsebenzi kube yibabane.
Kambi experience yama ministers eZimbabwe yipi? Ngoba iexperience abayaziyo siyaziyo thena ngokudiliza umnotho welizwe. Iexperience esiyaziyo yama ministers ezani ngokuthi bahlukuluza abantu. Iexperience esiyaziyo eZimbabwe lapho ngokuthi bale corruption edlule umuntu wonke. Na unanga kuyafanana lezani. Ngoba iexperience yakhe ngokugama nalezinto. Iexperience fanele be experience yomuntu esimaziyo ukuthi esekuhulumende wayesenza izinto eziqondileyo. Ekuhulumende wayesenzela izinto abantu. Namhlanje asilamali elizweni sanje kithi. Ngenxa yokuthi kona abantu bona babeganile. Namhlanje umnotho welizwe ubhidlile waphela.
Abebutho labo abakhona ke.
Kuyafakaza ukuthi ibutho lisebenze kanye kanye laye umpresident uMnangagwa ukuthi bakhiphe umgabe bafake yena. Okwebutho nje into encane esecele. Ungakhohlwa ukuthi kena muva lokhu besivele sikhala ngabo abebutho ukuthi bayangenela entweni zombangazi.
Lo ngumnumzana Pet Nico Pepe, umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT, sixoxelaye ekobulawayo.
Oke wabanga unkosikazi kamnumzana Ignatius Chombo, yena obe ngumphathi ntambo kahulumende osuswe libutho uMarian uthi ubuhlungu kakhulu ngendlela uyise wabantu bakhe aphathwa ngayo ngabe zomthetho ayalelwe ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Uchomba uthi indlela izibotshwa eziphathwa ngayo ifana xathu leyayisetshenziswa ngesikhathi sombuso wabelungu. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Jombo utshela intatheli zindaba ukuba ulukhangela ngendlela ezimbili lolu daba lokubotshwa kukaJombo, eyakuqala njengomuntu wezombusazwe, kwelinye icele alukhangele ngelihlo lokuthi nguyise wabantu bakhe. Kungakuhlangothi lokuba kungowake waba ngumkakhe, unkosikazi Jombo athi waphatheka kubi ngesehlakalo sangomgqibelo lapho abone khona uyise wengane zakhe esehlule ungena emoteni yezibotshwa ngoba efakwe amankentane enyaweni wabotshwa ngezankosi ezandleni. Ngalolu suku uJombo wayalala e-remand prison ngemva kokuba umantshi wedale le-magistrate umnumzana Elisha Singano emncitshe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Unkosikazi Jombo uthi lanxa sebehlukana lomkakhe wezwa ubuhlungu obuphindiweyo ebona isiphatho esasinikezwa owaye ngumkakhe lo.
Although he's my ex-husband, I still have feelings as my the father of my kids. And especially the Saturday incident where he was put in leg irons, I cried.
UMarian uthi okwenzakale kuJombo kumvule amehlo ekuthini kumele kuguqulwe indlela eziphathelane lezibotshwa ezilokhu zisasetshenziswa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse.
It's a pity when he was in power, he didn't address that. And I think Themba Mlisba had called upon the ministers to make sure that they look at the conditions of Vasunga.
UJombo umiswe phambi komthethwandaba kamantshi mhlaka 23 Lwezi ngemva kokuba eswelakale okwamalanga ayisichiyagalolunye ethunjwe ngabakubutho. UJombo uzavalelwa kuze kuyefika umhlaka 8 Mpalakazi lapho azamiswa khona phambi komthethwandaba we-magistrate njalo esetheswa amacala ambalwa abalisa elongathembeki i-corruption ngesilungu, ukusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo ngesikhathi engumphathintambo kanye lokuntshontsha imali efihla ubufakazi i-fraud ngesilungu. Esinye isizathu esinikezwe ngumantshi sokuncisha uJombo ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso ngesokuthi uyesatshelwa ukuba uzophazamisa ubufakazi kanye lokuba besesabela ukuba engalinyazwa nguZulu ngoba ethukuthele ngaye. Igqetha elimela uJombo umnumzana Lavumo Maduku uzama ukuthi aphiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Midwave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilako njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
EZimbabwe lilamanye amazwe omhlaba lamhla linanza ilanga lokwenqabela igcikwane le-HIV ele-World AIDS Day kobulawayo e-White City Stadium. Phansi kwendikimba ethi Closing the Tap of New HIV Infections, u-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasuka kumagumbi amane eZimbabwe lamhlanje bebethe gwaqa kontuthu ziyathunqa behlonipha ilanga leWorld AIDS Day lapho abafole bahlabelela bacocisana ngokuthi umkhuhlane wengculaza bengawunqoba kanjani. Bekungabizwa ozwayo lapho abantu bachichimbe baphelela, abanye bahlolwa igazi kuthi abanye babonisa uzulu ukuba ngempela ungaphila legciwane lengculaza ulandela imilayo yabomongikazi. Umqondisi wenakhi kobulawayo unkosikazi Senatranyathi uthe baqhubekela phambili besebenzela ukuvala impompi lapho okuvuza khona i-HIV kuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe.
Bulawayo eyiyo i-province ehosta i-27 World AIDS Day National Commemoration. Sizama ukuthi siqede umkhuhlane we-HIV ngo-2030. Sisithi abantu bonke balako ukuvala impompi evuza khona umkhuhlane we-HIV.
Ikhansi ledolobho lakobulawayo iphakathi kokutholisa amaphilisi kubantu abathile. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe kumaklinika akobulawayo angu-19 itholisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu, ethi lenani labantwana abazalwa belengculaza selehlile kobulawayo kukusilinganiso sokubili ekhulwini.
Engikuthabelayo ukuthi ku-PMTCT, that is the prevention of mother to child transmission, zitsho omama ukuthi besulele abantwana i-HIV kobulawayo, lokho kungaphansi kakhulu. Ngenye indlela nasesilokho okuthiwa yi-elimination phase.
Unkosikazi Nomsa Dube uhamba ekhangela abagulayo ezindlini ngaphansi kohlelo lwe-home-based care ucele ukuba uhulumende anakekele abantwana lezigulane kuye labo andubana bethi sebechithiza imali behlonipha ilanga le-World AIDS Day.
Sicela ukuthi ilanga lanamhlanje alithi nxa lizayenziwa kube laba bantwana lalaba bantu abagulayo labondli balaba bantu bezuze something. Lathi thina as caregivers lama-community health workers sizuze okuthi sisebenze phakathi komuzi.
Unkosikazi Zenia Dlomo osuka e-SRC uthe kube kuhle ukuphatheka kuhlelo lokuhlonipha i-World AIDS Day ngoba bona balwela amalungelo emacansini, ethi balomlando ukubona ukuba umkhuhlane wengculaza uyaphela usiyafika umnyaka ka-2030.
Khangela lolu hlelo lwe-HIV and AIDS lathi sehlukelwa ludumo, sehlukelwa lukhala ngoba lathi njalo nje yinto eyenzakala ezindlini, eyenzakala yonke umuzi.
IZimbabwe ngelinye lamazwe emhlabeni jikelele elibhekane lokuzama ukuqeda umkhuhlane wengculaza, kodwa ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho osekubangele ukuba lihlale licela amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kwamanye amazwe. Ziningi inhlelo eziqutshwa lugatsha lwezempilakahle ezweni ngemizamo yokwehlisa kumbe ukuqeda inani labantu ababamba ingculaza, ezibalisa ukupha amajazi omkhwenyana lomamazala amaphilisi avikela ukubamba igciwane layehlisa igciwane kanye namaphilisi avikela inkwenyane ekubambeni umkhuhlane, kuhlanganisa lokukhutshwa kwemibiko efundisa abantu ngomkhuhlane wengculaza. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje olwela amalungelo oluntu unkosika olwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV unkosikazi Senzeni Sikhosana uthi lanxa iningi eliphila legciwane le-HIV liwathola amaphilisi lemithi efaneleyo, kusakuningi uhulumende amele akwenze ukulwisana lo mkhuhlane wengculaza.
Ngendlela esikhangele ngayo abantu bonke bathola uncedo olufaneleyo. As it is, singakhangela ukuthi khona ngitsho lasemakhaya bayayizuza imithi yona le okumele bayisebenzise. Khathesi eZimbabwe nxa siyikhangele nje hayi siyibona ukuthi uncedo lwakhona lungcono. Noma nje imithi yakhona ingazani kuthiwa yasalele emuva kodwa hayi singcono. Abantu bonke bayathola uncedo.
Uhulumende omutsha lo uyatsho yebo ukuthi uncedo bayaluthola mpela abantu. Kodwa uhulumende omutsha lo kuyini elingamkhuthaza ngakho ukubana mpela umkhuhlane lo utholakale ulwiswa ngendlela yezinga eliphezulu?
Thina nxa sikhangela ukuthi khona kwamanye amazwe balemithi engcono, abanye sebesenza lokhana ukuthi nxa kuyukuthi ama-partners ba-discordant, so babe bekhangelela ukuthi khona omunye babehlangana bengaprotected angisho kunomuthi abawuphiwayo ukuthi njani ubancede. So lapha eZimbabwe asikafikelwa yilona lelo ncedo, nxa lungafika lapha kungaba ngcono. So uhulumende siyacebananjani asincede ngokuthi ayenze ukuthi imithi le zizakala kwamanye amazwe aphambili izizakale lapha eZimbabwe, ngenxa yokuthi nxa ingazizakala lapha lathi sizaphila ngendlela engcono ngegcikwane lenaleli.
Unkosikazi Senzeni Sikhosana ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lingakhohlwa uhlelo le-Studio 7 Live Talk ngowafasi 8 kusiya ku-9 ntambama. Live Talk lamhla sixoxa ngokukhethwa kwedale labaphathi ntambo i-cabinet oseluswelwe ngabaningi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amalunga edale lePhalamende yakweleBhilithane atshengise ukudana okukhulu ngemfanekiso ejojozelwe nguMongameli Donald Trump ebulenjini beTwitter etshengisa inzondo yabokholo lesimuslim.
Umantshi wedolobho leSan Francisco sethole esinye isizalwane sakwele-Mexico esingelamaphepha okuhlala okusemthethweni kwele-Melika singelacala lokubulala ngemva kokuba icala laso lisetshenziswe njengesibonelo saba ngalamaphepha ngumongameli Donald Trump. Umongameli Emmerson Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba inguquko efunwa nguMnangagwa ngethi amankampani kwamanye amazwe adinga ukungena kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu yiwo wodwa amele abanjwe ngamandla ukuthi abe lesabelo samachumi amane lasishiyagalombili kuphela i-49%. Isabelo samachumi amahlanu lanye 51% kumele sibanjwe yisizalwane zaseZimbabwe. Kambe lokhu kungahuka na abakwamanye amazwe lava? Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Lokho kokuxosha ama-investors kwakuyinto eyayingafanelanga ukuthi ngabe yayenziwa leyana. Okwezinto ezifana lezemining, ezemining ngibone ngathi kuyinto elungileyo, kodwa into zemining kakhulu izinto ezingathi ngabe zikhangelwa nguhulumende. Kwelo hlelo olukhangelane lokuthi izinto zemining zihambe ngendlela eqondileyo, ngoba kwesinye isikhathi zingabuya kuma-private sectors. Kuba kuhle, kodwa kuma-private sectors kwesinye isikhathi kuba le ndlela thize ukusuka kungasakhanyi kahle, izinto zingasakhanyiswa ngendlela eqondileyo. Kodwa ngabe baliqondisa ibhili lelo ukuthi baqondise umthetho lo ukuthi izinto zikambe ngendlela efanele vele kwakungafanelanga khona ekuqaleni ukuthi ngabe bawufaka umthetho ngale ndlela ngiyazi ukuthi singabantu abamnyama lami nginde ngingumuntu omnyama kodwa nxa ngicabanga ethe broader spectrum ngikhangela ukuthi omunye umuntu uzwa njani nxa ukuthi engathi esithi ukuzokwenza ibhizinisi athole imithetho efana nale eyayifakwe ngumgabe lokala kwakuvulala ilizwe kwakusenziwa ngumgabe esenza ngumbuso langenhliziyo ebuhlungu kodwa kwakuyinto vele engabhanga ukuthi ngabe yabakhona
sesingabona yini mnumzana Dube abakwamanye amazwe bebuya ke eZimbabwe sebezovula amankampani
umthetho we-indigenization babunkomo ngumthetho oyiwo obambe izinto eziningi kakhulu njengoba sasihlala sikhala sikhuluma ngalo lolu daba umthetho we-indigenization abantu before ama-investors bezobuya baqala bakhangele izinto ezifana lezinzane so nxa kukuthi kubabubha abasoze bayenelisa ukuthi babuye kodwa nxa betshintsha imithetho bewutshintsha okweqiniso ngoba khathesi abantu ngiyazisiya baningi abantu abasese-skeptical ngendlela yokuthi babone umgabe indlela akahengla ngakhona izinto wahuga ama-investors ukuthi akabuye waqeda laphana wabajikela so abantu bazabuya kodwa bazabuya kancane kancane ngoba basadinga ukuthi baze babe lesiqiniseko eseqiniso ukuthi ngeqiniso utshintsha okweqiniso yini noma yikuzama ukuhuga ukuthi balethe amabhizinisi abo beqeda laphana mhlawumbe after 5 years bawutshintshe futhi bawuguqule
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane Woza Friday lamhlanje sihamba lo mhlabeleli wakobulawayo uKhwabarati kubika uEzra Chisaspanda
What's that answer?
Inengi lithi kwentuthu zethuna akusela abahlabeleli abanene ngemva kokuba abaculi abanjengolove momajayivana bayekela ukucula labasijiyayo abanjengomuyi usolomon skuza uHwabarati uthi abantu bangakhali sekhona ukuzobuthisa abantu ngomculo wakhe owezinga eliphezulu
uHwabarati lo
khona lingiboni sengibasophe kancane kancane lingikhuphule ngalo mculo ligadilalezile ukuhlula insilo kusela kuphumile kusafani lasendulu kuyangikhathaza ngomdazi onyampantshaza njengonyoni intshantshaza ngisa ngama punchline semnyango nyangonqoza the music yakoboza chase maravina ngas nyobonga ngithini ngimuhwabarati nyongoloza
bonani mthakazi omuhle igama lami ngujafethi lokuzalwa uKhwabarati ngelesiteji ukuthi uKhwabarati kuchaza ukuthi abantu kabathande lokhu kuyibale ngalithola from iSwana ngangikusatic festival lapho engayenza khona into iyadabisa abantu bona babesithi Khwabarati siyakurata besithi ngibuyele esitejini so kuchaza lokhu ngazinika ibizo lami khona lapho
umculo kaKhwabarati ukhanya usungenile ebantwini njalo ujabulelwa ngabantu abaningi vele ubiza usithini umculo wakho
okwamanje ngisawuthi iBulawayo Music ngoba angayitholi kahle kahle genre eqondileyo ngalo mculo but engakutsho ukuthi umculo wami umumethe kakhulu isintu ubuyithi bethu njengamaNdebele lapho esaqala khona
siko Hoza Friday siphethe umculo osehlupile ngoBulawayo uKhwabarati ucula kanje nje vele yena ke unamandla amangani
How many others do you hear? What's that?
Yeah, uhobo ratule 3 albums. Yaqala ethi Kahlam and then yes 2 Woza Nhlanhla and then yes 3 ngisanda ukhipha ka Tsithi Silwane. I music le itholakala kithi asikabile shop ecacayo kobulawayo lapho ukuthi music etsifa ke ngapi. Kodwa engakutsho ukuthi Woza Nhlanhla ukhona kuma iTunes.
Ingoma zikahobo ratise ichazelwa ngabathela labatha.
Uyazi ngifuna ukukhulisa ubulawayo ngayo kungakho konke ngikwanisa ngisikula kithi ngifuna ukusabalala ngigcwele umhlaba wonke.
Kuba kuhle uba nabahlabeleli abaningi abaziyo into abayenzayo. Ungene wathaya isicathulo kwezokala uhobarathi ngahayizi ngaklabanali kodwa uzithulela kamnandi ujaphela uthi usekhona ukuzovuselela umculo wakondonga ziwelele umculo okumele ubulawayo aziqhele ngawo ngoba ke kodwa uthi zethunqa yiwo muzi owacathula ezomculo awubani isikhathi somhawu yikenakasi uhobarathi ngohobarathi kahobarathi elogazi elimnyama ingoma esithi amakhwela intaba Libe nempela viki elithukela ngimele Studio 7 ngumeza Thizo Sibanda What's up? What's up Friday?
The girls badwa, abantwana basukuthi kaqhlalwa, microphone iphetho yimi kaqhlalwa, ngicela ama flat lapho fast off, suka fast kwami lapho konisadusa, yimi kwabarathi umthako mnyama unyongo josa, sikebe ngesfocus ngifana lo madosa, ngijume batshela bonke nabo mamgobosa, mina ngisabi noma ngubani ongahlokosa, ingoma yakithi le ngifuna malungusa, njengoba le studio sami ke sumafohlosa, bona kwadala sebetshaya ihloko losa, basengakhumbula uSolomon Sikhusa, lala ngoxolo Simon Panda was soon to the one told me the man to be the one to do
that.
Namakwelintaba uhwabarathi ehlabela kamnandi ke qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ubesenkundleni lapho ehamba lo Ezra Jesus Fanda kuWoza Friday uhlabela okwezinga laphezulu mpela Lucha ha uhlabela njalo bamtsana ichaza labahlabelela abanengi abagoqela unkwali lo Jays Maravini idlozi lomculo hayi bekumnandi mamhlanga sesinga ziqhiba ezosuku siphe abalaleli inhloko zezindaba zalamhlanje.
Yebo Ntunga, owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Lamhlanje eZimbabwe limanyanela manye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV.
Umongameli Mnanga kwaselayo uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho we-indigenization.
Kwanelo kwalamhlanje, Oliver lelisayo ngontunga milinkomo.
Lami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.